Ngokucho komthetho weziphephelo omutsha abafuna ukuzophephela kwele South Africa kufanele bathole imvume yokungena elizweni emngceleni athi ukuvumbuluka sebephakathi kwelizwe. Laba bangene ngamapasipoti kuzafuze bachaze ukuthi kuyini okusuke kwaguquka sebeselizweni. Abala bantwana loshadileyo kufanele ahlakuveze konke lokhu ngoba kuzaba nzima ukuthi bemukelwe njengesiphepheli nxa bengabhaliswanga. Limithetho ipha njalo ilungelo lokuthi kwethulwe imigoqo phezu kwemisebenzi iziphepheli lalabo abadinga ukuphephela abavunyelwa ukuthi baqatshwe kiyo. Sekulokhu sabela ukuthi imisebenzi efana lokulungisa inwele, ukuthengisa ezitaladeni lokusebenza endaweni zokudlela iza kwenqatshelwa kanti ke yiyo elabeZimbabwe abaningi. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabhena ukuthi limithetho emitsha iyabethusa.
Iyasethusa kakhulu, besingakwazi ukuthi kuzoba lento enje. Esikwenzayo khathesi ukuthi sixoxisane labezomthetho amagqwetha ethu sizwisise ukuthi kambe umthetho lowo nxa siya emthethweni ungabe umi njani, sibe sesibona ukuthi wapha amanyathelo singawathatha.
Ngaphansi kwale mthetho abacatshangelwa ukuthi bafaka ukuphepha kwelizwe engozini bazabotshwa bavalelwe ngokuphazima kweso. Incwadi zokuphephela lezi zizaphiwa phansi kwemithetho elukhuni ukuxela lokuthi iziphepheli azavunyelwa ukuphatheka kwezombusazwe zelizwe labo loba eza kwele South Africa. Le yinto ephikiswa umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Muzi Sibanda, yena othi ukwenqatshelwa ukungena kwezombusazwe sekungathi kuthiwa zonke iziphepheli zilwa labo hulumende.
Akusho ukuthi lo muntu lona uxabana nohulumende, lokho kusho ukuthi umuntu ubalekele into ethile ngoba engatholi ukuvikelwa kudingayo. Ngokunjalo uma abantu bezonqatshelwa ukuthi baye kuma consulate kumbe kuma embassy abo ngoba beyiziphepheli, lokho kusho ukuthi asisazi ukuthi umthetho wobuphepheli kumbe esithi ngama refugees uyabo sishona ngoba akusikho ngqo lokho okushiwo ngungqongqoshe okushiwo yilo mthetho.
Iziphepheli labadinga ukuphephela laba abasavunyelwa ukunyathela emafisini omelwe lizwe labo bedinga iloba iluphi usizo. Kulezi nkulungwane zabeZimbabwe abafike kwele South Africa eminyakeni bafika badinga ukuphephela. Baningi-ke abalokhu besiza elizweni befika lapha bedinga ukuphephela, abanye kungenxa ezombusazwe kodwa abanye kungenxa yokuthi yiyo indlela elula yokuthola imvumo yokuhlala besebenza kwele South Africa. Ngimelele 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.